Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba isiphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 2 kwenkwezi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Kwenziwa umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasa zisebulenjini be-internet ezigoqela o-hashtag tajamuka labo hashtag this flag.
Ngoba kathi sikhona lapho amanye ama-organization awa-invitwanga of which ona la anga-invitwanga yiyo labantu abaningi and then nginanzele ukuthi okay sokutho ukuthi lawa ayi-break kulawa akhona then we are not going anywhere.
Intatheli izindaba zikhala ngokungananzwa kwabezombusazwe phambilini kwelanga lokunanza kwelungelo lazo kusasa.
Abaqakathekise esingathi ngama-ethics benze umsebenzi wabo ngokujulileyo ukuthi iloba lokhu abakubhalayo kumbe lokhu abakwethulela uZulu kungabi nezikhala ezenza ukuthi abakhokhelayo bethathe advantage bese bezisebenzisa kwintatheli izindaba.
Umsakazo we-Voice of America kusasa uzaphatha umbuthano okhangele udaba lokuthi abafundi abadabuka emazweni athiyeneyo baphila njani kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso ezedlula ithumi lanhlanu ezilwela amalungelo oluntu zisebenzisa ubulembu be-internet lamhlanje zazise ukuba sezimanyene ngenjongo yokusebenza ndawonye. Inhlanganiso lezi zethule umbiko zikobulawayo e-Real Hotel Press Club sikhathi sinye kusethulwa umbiko ofanayo e-Harare. Unompumelelo moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukubambana wenhlanganiso ezilohlelo lokwelusa uhulumende zisebenzisa ubulembu be-internet lamhlanje kuthiye abantu belemibuzo ehlukeneyo abanye bethi kuhle kodwa abanye bethi sekuyindlela yokudinga imali nje kuphela. Ezinye inhlanganiso ezingene kulumanyano ngezibalisa i-hashtag this flag ibuya, i-hashtag shevotes 2018, i-hashtag tajamuka sesijikile, i-hashtag this gown, i-hashtag occupy Africa unity square, i-hashtag yadzoka, mayibuye iZimbabwe, izinasu, iZimbabwe women in politics alliance, i-citizen Zimbabwe, i-hashtag myZimbabwe, i-hashtag leave no youth behind, Inast Society for Ladies, Izi Zimbabwe We Want Youth Movement, the National Vendors Union of Zimbabwe, kuthi ezinye kubikwa zizayigada ihamba. Inhlanganiso lezi injongo yazo ikuya kukhetho oluzayo abantu bebambene belombono owodwa njalo abakhethi ukuthi ngubani ozanqoba. Bona bafuna uhulumende ohlonipha amalungelo oluntu njalo ongaqambi manga. Umnumzana Mthokozi Sincube owebulawayo Youth Arise ibuya omanyane lamanye amaqembu alwela ilungelo loluntu uthi abakwenzileyo kuzangena embalini yelizwe.
Ngibone ngani lokho sokwenzakele kuzasenza ukuthi ngelizwe elilodwa senelise ukukhuluma. Ngiyakwazi ukuthi masingahlangana sibe lixuku sikhulume into eyodwa. Ngibone ngani kwesinye isikhathi kungaba yinto elesisindo ngisho nakuhulumento osukumezayo.
Umnumzana Mungosuthu Mbele olwela amalungelo oluntu kwezombusazwe uthe uyajabula ngenyathelo elenziwe izinhlanganiso lezi.
So abantu laba ngabe beya together bebambana besiya phambili beyinhlanganiso enye ngikhangelele ukuthi kuza bisa inguquko enhle.
Umbele uthi kumnyaka ozayo singaya ekhethweni sibambene kuzaba lomahluko njalo uhulumende usejwayele ukwehlukanisa abantu ngolimi langezombangazwe. Umnumzana Japhet Ngulube owaphatheka ekutshengiseleni emakhokhoba isithombe sakhe saduma umhlaba wonke uthi uhlupho olukhona yikuthi abantu abathanda imali sebathundubeza uhlelo lokumelana lemisebenzi emibi kahulumende osokubangele ukuthi abantu bathandabuze imisebenzi yabo.
Uhlelo lolu lokumelana lohulumende soluthundubezwe ngabantu abathanda imali abasuke bona bazicandela umsebenzi kulokuthi balwele inkululeko yabantu, balwele idemokrasi yabantu. They are now fighting for their stomachs, they are no longer fighting the enemy. What they simply do, abakwenza abademonstration laba abatshengiselayo basuka bona bathathi baqalisa idemonstration bayekela abantu baye phambili sebesuka laphana besebesiya ebantwini ababanikeza imali bathi yithi sikwenzileyo lokhuyana kungayisika kwenzileyo.
Osakhulayo uPatience Nyathi uthi kungumbono omuhle ukubambana kwabo kodwa akulaqiniso njalo akusobala ukuthi kwenzakalani ngoba kulezinye inhlanganiso ezingamenywanga kulumkhosi wokubambana ethi kukhona okuchaya amanzi.
Mina ukuhlangana kwenhlanganiso ngibona kungumbono omuhle kodwa yikuthi emboneni okhona omuhle akulaqiniso akula lokuba sobala ukuthi kucace ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngoba kathe sikhona lapho amanye ama-organization awa invitewanga of which ona langa invitewanga yiyo labantu abaningi and then nginanzela ukuthi okay sokutho ukuthi lawa ayi-threat kulawa akhona then we are not going anywhere. Then
inhlanganiso ezisola uhulumende zibalise inhlungu eziningi ezifana lokusebenza kwemali yohlobo lwama-bond bethi yengeze ubunzima bokusilela kwemali. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
Siyabonga Nompumelelo. Kunjalo nje sixoxe lengcwethi ecubungula ngokwethulwa kwezombiko umnumzana Zenzele Ndebele ukuze sihlaziye lolu daba.
Mbona ngani ngumbono omuhle ukuthi abasakhulayo lapha behlangane bekhulume ngento ezibahluphayo kodwa ke I hope ukuthi into abayiqalisileyo ayisozide kwi-internet kuphela ngoba abantu abadubekayo besemalayinini ebhenki basekhaya enkaya kumbe ebhinga abalayo leyo internet.
Kanti manje njengoba kungayiso nhlanganiso ezilwela ulungelo loluntu kumbe sithi thina ezomba ngazwe kumbumbusazwe kuzohamba njani ngokubona kwakho nxa kuphonga kuba zinhlanganiso nje kuphela?
Abantu beZimbabwe ngathi sebediniwe ngenhlanganiso ezombusazwe ngoba esikhathi esiningi azenzanga lutho. Ungakhangela ke even ibandla eliphikisayo le-MDC sekulesikhathi abantu beZimbabwe bedubeka bengelamali bengelamsebenzi and it's kukalutshwane ukuthi uzwe abantu be-MDC bekhuluma ukuthi kuyini inhlangani uhulumende akakwenza ukuthi impilo zabantu zilungisiswe. So mbona ngani ama-social movements lawa ukukhuluma kwabo kuyanceda ukuthi nje ama-issues ana la ahlupha abantu bebewazi bewazwisise.
Sesike sabona ezinye inhlanganiso ezihambelana lazona lezi ezazi phansi komanyano wenango zicina zidonselana sokubangwa imali lezikhundla. Ubona ngani umbuthano lo awusozela ufanane lana le?
Ngumkhuleko wami ukuthi lokho osekuqalisile akusoze kubangwe imali, akusoze kubangwe izikhundla. Abantu bazaba le njongo eyi-one nje bekhangela inyoka esibambaneni nje abantwana be-Israyeli besuke eGibhithe besiye eKenani ngoba kuningi okudisturbayo lapha. Abantu bajikela imali uhulumende la uzafaka abantu bakhe ukuthi bexabanise abantu lapha. So kusekushiya nge-determination ukuthi abantu bamele bekhangele injongo yabo.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula ngezokwethulwa kwembiko ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Intatheli zindaba lamhlanje zibe lomhlangano wokunanza umsebenzi wazo phambilini kwelanga lazo elinanzwa emhlabeni jikelele kusasa ngokwethula amazwi akhuthaza uhulumende labenhlangothi ezijiyeneyo lozulu jikelele ukuba ehlukane lomkhuba wokuhlukumeza intatheli zindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo kakhulukazi ngesikhathi sokhetho. Ingcwethi kulolu hlangothi lwezokwethula izindaba ebezisemhlanganweni lo zikhale ngokuthi onozindaba kumele babanjwe kahle. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Usuku lweWorld Press Freedom Day lunazwa minyaka yonke mhlaka 3 kunyanga kaKwekwezi emhlabeni jikelele. Emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe World Day in eHarare namhla uqoqwe yinhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba Media Institute of Southern Africa, Mr. Zimbabwe, bekuhlaziywa phezu kwesekwenzwe nguhulumende wezemithetho ephathelane labonozindaba. Lo mhlangano uveze sobala ukuba ziqhubekela phambili izehlakalo zokuhlukumezwa kwezintatheli izindaba nguhulumende abezombusazwe kanye lozulu mathupha. Ezinye intatheli izindaba zilamanxeba alokhu kuhlukunyezwa, njalo zikhona esezalahlekelwa impilo ziphakathi kokuqhuba umsebenzi wazo. Umqondisi enhlanganisweni yeMisa Zimbabwe, uMnumzana Nhlanhla Ngwenya, uthi zikhona indlela ezilokuhlakanipha ezokwenqabela lokhu ezingasetshenziswa yintatheli izindaba.
Kuntatheli izindaba mina engingakutsho ukuthi beyale beqinile kulokhu abakwenzayo, ukuthi bezenqabele, bezivikele ekuhlukumezweni. Asithi thina abaqakathekise esingathi ngama-principle okuthatha izindaba, abaqakathekise esingathi ngama-ethics, benze umsebenzi wabo ngokujulileyo, ukuthi iloba lokhu abakubhalayo kumbe lokhu abakwethulela uzulu kungabi lezikhala ezenza ukuthi abakhokhelayo bethathe i-advantage bese bezisebenzisa kuntatheli izindaba. Ngoba ungathi uyananzelela nxa lokho kulethwe kuzulu kulama-facts, kubhalansiwe, kuthatha wonke amasayidi yestori, akujayelanga ukuba lodubo.
Ungwenya uxwayise njalo intatheli izindaba ukuba zibe zinakekela zona ngokwazo lapho ziqhuba imisebenzi yazo, njalo zazi lamanyathelo okumele ziwathathe lapho zithe zahlukunyezwa. Kesizwe enye intatheli izindaba ezilodumo njalo elesikhathi eside eqhuba lomsebenzi, uMnumzana Nkululeko Sibanda, esipha umbono phezu kwalolu daba.
Kuyadingeka ke kulabo abaphethe izintambo zombuso ukuba bayekele abathatheli bezindaba basebenze ngendlela abafanele basebenze ngayo, kungela kwenqatshelwa ekusebenzeni kwabo. Ngoba umsebenzi wokuthathela izindaba kesiwo umsebenzi esingathi ubenefitha thina njengentatheli izindaba, ngumsebenzi obenefitha uzulu welizwe leZimbabwe, ukwenzela ukuba anelise ukwenza imiqondo eyiyo efaneleyo ngela kusasa lakhe.
Usibanda uthi okumele kwaziwe nguzulu wonke yikuba umsebenzi wokuthapha lokusabalalisa indaba umqoka, ngoba uphathisa ukuthuthukisa ilizwe. Sezile minyaka ethize intatheli izindaba eZimbabwe zikhalaza ngemithetho elukhuni esithe yaba ngumgoqo ekuqhubeni imisebenzi yazo, ebalisa owe Public Order and Security Act, POSA, owe Official Secrets Act, kanye lowe Censorship and Entertainment Control Act leminye. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Elingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo fast 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagasi awe 909 medium wave lawe short wave 4930-6065. Kulive talk lamhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection sixoxa ngomanyano wenhlanganiso zokuzilibazisa ebulenjini osungulwe lamhlanje. Thumelani text message ke lisiphe imbono yenu, inombolo zithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo, othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abahlamuki benhlanganiso ye-Islamic State kade begqoke amavesi alamabhomba bazidubule kwafa abantu abangamathumi amabili lanye enkambeni yeziphepheli emngceleni weSyria le-Iraq. Inkampani yakwele-India e-Infosys ithi izasungula imisebenzi yabantu abazinkulungwane ezingamathumi amabili kwele-Melika ngesikhathi lelo lizwe lithwaliswe nzima ngumongameli Donald Trump. I Isikwelede semali engena ku $1.1 billion esiphiwe eZimbabwe inkampani yeSingapore iTrifigura sesidale inkulumo. Umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Sinamasa wazise ngeviki edluleyo ukuthi bazasebenzisa imali le ukubhadala izikwelede ilizwe elilazo enhlanganisweni ezifana labo World Bank ukuze ilizwe lenelise ukweboleka njalo enye imali. Lanxa umnumzana Chinamasa engayiqambanga ngegama linkampani, iphephandaba le The Independent libike ukubana isikwelede lesi sivele ku-Trifigura Group. Ingcweti kwezenotho zithi uhulumende engaba ephule umthetho ngokuboleka imali engaka engazange acele imvumo edale lephalamende kuqala. Enye yalezi ngcweti ngumnumzana Masimba Kutshera.
Kukhanya njengani abantu bengathi linyathelo elilungileyo, kodwa ngokubona kwami angiboni ukuthi kuyinyathelo elilungile. Nxa singakhangele imbali eTrafigura ngokwayo, imbali yangikhona yimbali engacaci. Njalo kukhanya njengani uhulumende uyabe sifule imithetho ethize. Ungakhangelisisa i-Public Finance Management Act, uhulumende kuyenelisa ukuthi aborowe kumbe azuze isikwelede esimore than 20% GDP. Nxa singakhangela singabona ukuthi i-1.1 billion iyabe idlula i-20% yelizwe. Kodwa abale mbali eTrafigura bazakhumbula ukuthi ngo-2006 eCote d'Ivoire iTrafigura ike yaba nesikandalo esokuthi bebelahla ingcekeza e-Ivory Coast e-Abidjan. Abantu baqeda amalanga sibili bengakwanisa ukuthi behambe ngoba ingcekeza yangikhona ibitoxic. Abantu were not able ukuthi they could not breathe properly. So into enjengaleyo ibinuka ingcekeza. So into enjengalezo imbali ezamakhampani lawa kumele sizi investigate.
Kodwa alubana ithe yaphuma kuhle limali kutshera, uhulumende wabhatala isikwelede zakhe zonke kunhlanganiso ezitshiyeneyo. Singabona na senelisa njalo ukuthi cele izikwelede uhulumende weZimbabwe kunhlanganiso ezifana labo World Bank aziphiwe njalo nge-interest ephansi.
Kungenzakala sibili ukuthi nxa uhulumende engakwanisa ukuthi ebhadale izikweletu zakhe zonke uyabe esekwanisa ukuthi ethole izimali ezijhibileyo. Kodwa nxa singakhangelisa isikweletu seZimbabwe sesifika kubo-10 billion. So i-1.1 billion iyabe ingakwazi ukuthi ibhadale izikweletu zonke ezikhona lapha. Ngingazi ukuthi ungani uhulumende ezama icebo elinjengalelo engakwanisi ukuthi adinga izimali ezizanceda ukuthi aphakamise ama-industry kube ne-production. Ngoba uhulumende engakwanisi ukuthi ube ne-production, sikwanisa ukuthi si-exporte into eziningi ukwedlula ezithengwayo zibuya lapha elizweni zivela kwamanye amazwe kuzenza ukuthi imali esiyifunayo siyithole. So angazi ukuthi kuyini uhulumende efuna ukuthi adinge isikwelede ezokuthi abhadale esinye isikwelede.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezenotho. Lokhu sikudaba lunye lwesikwelede seTrifigura. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga ledale lephalamende umnumzana Bednico Bebe, yena othi akuncedi ukubhadala isikwelede ngesinye njalo isikwelede.
Nxa umuntu angaboleka imali ehluleke ukuyibhadala abe sesiya futhi kuyaboleka komunye ebhadala omunye olesikwelede, sithi lowo muntu usehlulekile ulihlazo. So ngaleso sizathu-ke ukuthi i-ZANU-PF ke ilihlazo elizweni, ngoba nxa uzathatha isikwelede esinjalo isikwelede phela sifuna ukubhadala. Ufuna ukuthatha isikwelede ubhadale isikwelede, ukuthi ungabhadala esinye isikwelede uphinde uthathe esinye isikwelede, kho ozabhadala isikwelede ngubani? Okubuhlungu ukuthi-ke imali kahulumende ivela emthelweni yamakampani, ivela emthelweni yabantu abasebenzayo, ivela emthelweni yabantu abathenga ezitolo. Ungakhangela izitolo sokusele izitolo zokudla kuphela, njalo futhi ezinye izitolo zangikhona ezamachina, izitolo zama-Iberian, abanye bakhona kababhadali le mthelo. Yikho ihulumende ingalamali. Pho nxa ingalamali yokuthi-ke ibhadale kumbe yenze lokho efuna ukukwenza, ingaze iboleke imali izayibhadala ngani?
Bakhona mhlonitshwa abathi uhulumende engaba ephule imithetho yelizwe ngokucela isikwelede lesi engazanga kini edalele parliamente ubaba uChinamasa wazalazisa ngalokhu. Ufikile yini uChinamasa selikwazi?
Uvele kathi kuyini abakwenza ngokuqondileyo abantu bezantsi? Akuna abakwenza ngokuqondileyo. Zonke izinto abazenzayo bephula umthetho, yizephula mthetho ngezazakalayo. Okusalayo ukuthi abazimbabweni babekwazi ukuthi sibuswa yizephula mthetho. Izephula mthetho lezi ezisifisayo kufanele ukuthi abantu babe nelungelo lokuthi-ke basukume bathi ukuthi a-a lokhu kasakufuni ngoba kakuqondanga. Bangasenzela khonoko ukuthi isikalo sokulula ukuthi-ke kulungise lezi ezomnotho. Kube lula ukuthi abafuna ukuvula amakhampani babuye bazenza. Ngaphandle kwalokhu ukuthi sisuse bonabo ngoba phela kunzima ukuthi uthi wena umuntu onguye odala ukuhlupheka angalungisa ukuhlupheka kwabantu. Ngoba abantu beZimbabwe bahlupheka-ke ngento edalwe izandla. Izandla kayinike yakulungisa ukuhlupheka ekudalileni.
Hello ke ngumnumzana Bednico Bebe ilunga ledalela eParliamente engowebandla leMDCT wekhuluma icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Umsakazo weVoice of America kusasa uzabe ulomhlangano ozalethulela ingxoxo yokuthi abafundi abadabuka emazweni athiyeneyo baphila njani kwelemelika njalo lokuthi laba abalesifiso sokuzofunda kwelemelika bangalithola njani lelo thuba. Ukuze sizwe ukuthi abafundi basemelika abasemelika abadabuka phetsheya baphila njani njalo lokuthi kunzima ukunganani ukuthi isizalwane seZimbabwe sithole usizo lwemali yokuzofunda kwelemelika. UMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana uTholezwe Khosi Nyathi ongomunye owayekuhlelo lukamongameli welemelika odluleyo umongameli Barack Obama ongaphansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship owayesedolobheni leNew York ngomnyaka odluleyo.
Ngangise college yeWagner College lapho engahlangana khona labanye ontanga abavela kwamanye amazwe eAfrika. So mina njengomuntu osebenza ukulondoloza lokuthuthukisa amasiko wangijabulisa kakhulu kakhulu ukuhlangana labanye ontanga ngifunda ngamasiko akibo lami ngibachathekela olwazi ngosiko lakithi leZimbabwe.
Ukubone kunzima na ukufunda kwelemelika?
Ubunzima yepho sebukhona, uyazi ukuthi nxa uvela elizweni okugcwele khona abantu abansundu ubusufika kwelinye ilizwe ubusunanzelela ukuthi ya lapha abansundu bayafilela. So phose khona kuyana nje kuyathi lapha lalaphana kuya kwethusa nje mbijana. Ngaphandle kwalokho nje hayi sasisenelisa ukuthi sixoxe sizwane nje labantu esasisebenzelana labo.
Uyazi mfana ukuthi kulezi zalwane eziningi ezike zafunda kwele Melika kodwa bonke sebebuyele ngenxa yokuthi bahlangene nalento ebizwa ngesilungu ithi cultural shock. Wena ukubone kunjani?
Yeah. Mina okwangisiza kakhulu ukuthi hayi nje imisebenzi yamasanke engayisebenza yayingenelisa ukuthi ngivakathe ngiye kwamanye amazwe. So ngangisethuka ye kodwa ngangingethuki kakhulu okungaphosa kufane lo muntu oya eMelika kumbe oya emazweni okokuqala. So ye ngingazwisisa nxa bakhona sikulathiwa yi-culture shock umuntu ayethuke ngoba kungenzakala ngoba vele indlela izinto ezisebenza ngayo zithiyene kakhulu kulalokho thina sikujwayeleyo lapha eZimbabwe.
Umphakathini kwele Melika babheka njani abantu abadabukela kwamanye amazwe?
Hayi, inkinga yokuthi abantu abavela kwamanye amazwe sibahleni kakhulu. So ngiyabazwisisa lami ngingaphisiba lama frustrations besithi hayi buyela nini phela kini anigani kini lilayo.
Ngombono wakho amathuba okuthi izizalwane zeZimbabwe zizathola imali yemfundo ame kanjani?
Imali iyasilela, iningi labantu lisuka lithokozelele ukuthi ba-aplayele inhlelo eziphiwa ngamanye amazwe. So i-competition yangikhona isuka ibe stiff kakhulu kuza kunanzelela uzothola iphose ngawo lamathuba uzathola 2,000, 3,000 ontanga ba-applyile kodwa kufunakala phose abangu-40 kumbe 50.
Alo ke ngubuTholezwe Khosi Nyathi ongomunye wabasakhulayo obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomnyaka odluleyo ubexoxa leStudio 7 ecingweni ekwaBulawayo. Ngokwezemidlalo, onqobe kumncintiswano walonyaka weCoca-Cola 4-Minute Mile uTrust Chidamwa Moya uthi uzakwala uthi kuzwakala kunzima ukuphutha lomjaho ngaphansi kwemizuzu emine nxa kulokhu ugijimela enhlabathini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umdlali weqembu lezeTherapy Fairbridge Trust Chidomaya nguye onqobe kumncintiswano walonyaka weCoca-Cola 4 Minute Mile oqhutshelwe enkundleni yeZimbabwe International Trade Fair Main Arena ngomgqibelo yokuseni. Lo mdlali akayenelisanga ukuqeda ngaphansi kwemizuzu yemine njengoba indingeko yalo mncintiswano kuyikuba abadlali bagijime ihlandla elilodwa yelo mncintiswano phakathi komzuzu owodwa ukuze bathaye intambo ngaphansi kwemizuzu yemine kumbe umzuzu wesine usithi nqe. Ekhuluma lentatheli ekupheleni komjaho uChidomaya uthe yena isizathu esokuba kudlule iminyaka eminingi abadlali besehluleka ukunqoba ngaphansi kwemizuzu emine yikuba kugijinyelwa enhlabathini hatshi endaweni zakulezi nsuku ezilungiselwe imincintiswano yokugijima.
Nxa ukhangela lapho esigijimela khona lumjaho sigijimela enhlabathini kodwa aluba besigijimela kuTartan Track bengingenelisa ukuqeda phasi kwemizuzu emine.
Iyintatheli zindaba ezemidlalo uNation Dlovu obebukele lumncintiswano enkundleni zeTRTF Showgrounds uthi yebo kambe ukugijimela enhlabathini kungaphazamisa abadlali kodwa akhona amaqhinga angasetshenziswa ukuphathisa abadlali ukuba begijime ngaphansi kwemizuzu yemine.
Ngokubona kwami kule ndingo yokubana kukhokhola 4 minute mile kube lo muntu esingamthi yipeseta lo ozagijima kakhulu ephambi kwabanye ebadonsa ukubana kweneliseke ukuthi kubanjwe isikhathi sona siyana esikhangelele se 4 minutes.
Umdlali owayegijimela iqembu leBulawayo Boxers uEdgar Mavera wenelisa ukugijima enqobe ngaphansi kwemizuzu yemine ngomnyaka 1995. Njalo abaqoqi balomdlalo abeBulawayo Athletics Board bathi akusilo qiniso ukuba inkundla okugijinyelwa khona yiyele nkinga ngoba nxa kusadingwa abadlali abazaphatheka kulomncintiswano kusetshenziswa zona inkundla ezohlobo lweTartan kodwa kulamdlali wenelisa ukuqeda ngaphansi kwemizuzu emine. UChidomaya uthole amakhulu ayi-92 amadola aseMelika ngokunqoba kwenze kulumjaho. Kuthi ophutshe esendaweni yesibili Willard Mutasa weqembu lebutho eleBulawayo Jumbos uthole amakhulu 4 amadola aseMelika, ikanti oqede esendaweni yesithathu uBlessing Chidiva weqembu lezeTRP uthole amadola angama-350. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo uJoseph Njanji.
Ja Praise ihamba ke lojaha we Tanzania Diamond Platinum besigqibela uhlolo lwalamhlanje kodwa ke singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo uhlelo lwalamhlanje. Kwenziwa umanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ezikhankasa zisebulenjini be-internet. Intatheli zindaba zikhala ngokungananzwa ngabezombusazwe phambilini kwelanga lokunanza kwelungelo lazo kusasa. Igama ngoChris Gande ngilichiya ke kuStudio 7 Live Talk lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.